Songu isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga ku Blessing Zulu siphe indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 24 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Unqube wethule ibhajethi le kusakhiwe isitsha sedayela ephalamende esise Mount Hopkins lapho azise ukuba uhulumende ukuqakathekisa kakhulu imfundo yabantwana.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhlanje wethule uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende lokubuthaniswa kwayo ibhajethi yomnyaka ozayo oka 2023.
In terms of the promises of trinkets and trappings or positions, titles and entitlements, we are not moved by those cheap things. We are not in this struggle to get benefits for ourselves. We are not a pioneer caller.
Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, uthi wala ukuthatha imoda kuhulumende weZimbabwe ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe babezama ukumvala umlomo. Namhla uZulu welemelika uyajabula epheka ezifela emlonyeni abemuli bebuthene bethakazelela ikhefu lokubonga abakwenzelwe nguSomandla umnyaka wonke ele Thanksgiving. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhla wethule uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende lokubuthaniswa kwayo ibhajethi yomnyaka ozayo oka 2023. Ibhajethi le ethulwe uNcube yedlula kancane ama-trillion amane amadola weZimbabwe 4.2 trillion. Esithi silinganiso esikhulu sale imali siza kuya kugatsha lwezomfundo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unqube wethule ibhajethi le kusakhiwe isitsha sedayela ephalamende esise Mount Hopkins lapho azise ukuba uhulumende ukuqakathekisa kakhulu imfundo yabantwana esibangeni seprimary lesecondary. Imali ephiwe ugatsha lwezemfundo ifika 631 billion amadola kuleli, iningi kakhulu nxa kuqathaniswa naleyo ephiwe ugatsha lwezempilakahle, lona luphiwe 473.7 billion, ukuthi imfundo yaphezulu iphiwe 156.5 billion. Okumangalisa abaningi kuba ugatsha lwabalwa impi yenkululeko luthole amabhiliyoni edlula amashumi amane 46 billion, okuyimali eningi ukwedlula etholise ugatsha lwamandla kagesi engaba ngamabhiliyoni aphezu kwalitshumi lanhlanu 15.4 billion, ukuthi ugatsha lwezokulungiswa kwemitshina lwe-industry lwathola amadola aphezu kwalitshumi lanhlanu lengxenye 15.6 billion amadola kuleli. Esethula ibhajethi yakhe ka-2023, uNcube uthe imali eyabelwe ingatsha zikahulumende izaqakathekisa kakhulu ukuthuthukiswa komnotho welizwe.
Mr. Speaker, sir, in line with the Constitution, every child has a right to basic education.
Sihambelana lesisekelo sethu sombuso welizwe, wonke umntwana ulelungelo lokufunda. Sifuna ukuba wonke umntwana afunde kungela mbhadalo.
UNcube uqhubeke sithi uhulumende wakhe uza kuza nendlela zokuba uZulu afake imali emabhanga ukuze kube nemali elizweni.
Sihambelana lezifiso zokuba wonke umuntu abe lolwazi. Imali efika 777 billion izaphiwa izikolo zonke zaphandle lezaphezulu.
Njengendlela yokulungisisa umnotho welizwe, uNcube ubuyisele umthelo wokungena kwempahla elizweni owe-value added tax VAT ekudleni okuthengwa phandle kwelizwe owawesulwe ukwenzela ukuthi abantu bathole lula ukudla, wengezela njalo kumithelo ebikade ivele ikhona. Ingcitshi kwezomnotho uMnumzana Masimba kutshera uncome ukwengezelwa kwemali eyabelwa ugatsha lwezemfundo kubhajethi yomnyaka ozayo.
Esilethemba ukuthi kumbe ithemba lethu ngelokuthi imali leyo izasebenza ukuthi yakhe ezinye izikolo lokuthenga infrastructure efunakalayo ukuze abantwana bafunde besebenzisa singathi ama methods esimanje manje.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi uMnumzane Themba Kuyemoyo uthi imali ingabe sedlula ezinye kodwa ilakho kungeneli.
Nxa sikhangela indlela ibhajethi kaMthuli eyenziwe ngayo, abantu bazathi i-education inikezwe imali eningi iyedlula ezinye. Kodwa iZimbabwe ngelinye lelizwe elingama-signatories ukokhwatha labo Lincoln Declaration, lapho kukhulunywa khona ngokuthi ku-national budget i-education kumele inikezwe 22%. Esiza kwesaba kakhulu ukuthi leyi kuthiwa i-proposed budget allocation ayisiyo imali ezahamba iyenikezwa i-education nxa i-budget sisetshenziswa.
Wezokulima uhulumende uthe uzanikeza imali efika izigidi ezingamashumi lengxenye $154 kubhanga le-AFC ukuze incedise abalimi ukulima umumbu, indumba, ama-sunflower lezilimo ezingafuni izulu eliningi. Abakade bekulumbuthano wokwethulwa kwe-budget bagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa, umsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga, abaphathintaba bakahulumende kanye lamalunga edayela ephalamende. I-budget ka-2023 iveza ukuba eleZimbabwe lizosebenzisa imali ephindwe kabili kulaleyo esetshenziswe lumnyaka oka-2022. Ngimele isitho 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
UMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, uthi wala ukuthatha imota kahulumende weZimbabwe ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe babezama ukumvala umlomo. UChamisa wethule amazwi la ephendula kukhulunywe nguMnumzana George Charamba, isikhulumeli sikaMnangagwa njalo ophethe uhlangothi olubona ngokwenzakala ehofisini kamongameli labaphathi intambo bakahulumende. UChamisa utshele uBlessing Zulu weStudio 7 ukuthi kathiwa ngakudlayo.
In terms of the promises that of trinkets and trappings or positions, titles and entitlements, we are not moved by those cheap things. We are not in this struggle to get benefits for ourselves. We are not a pioneer caller. We are not like people who are motivated by the Last Supper.
Nxa sitshelwa ngezimnandi, izikhundla lokunye okuthenjiswa ngohulumende, asilandaba lakho konke lokho. Asidingi ukuthola inzuzo, asidingi kudla, esiza kukholisa sisodwa. Sizama ukuvuselela ilizwe leZimbabwe elihlutshwa izinto eziningi. Kulabantu abaningi abahluphekayo abahlala phandle kwelizwe, abadubeka kunye okumangalisayo, kumele ukuthi ngayibo abancedwayo. Sifuna ukuvuselela umnotho welizwe leZimbabwe, lokho okunika abantu amapulazi.
This thing of giving me a farm, I am not a farmer. I don't need a farm. This thing of giving me a Mercedes Benz, I'm not going to participate like Shoemaker in some race where I need to get a car. No.
Mina ngwami angifisi ukuba leplaza ngoba ngikwazi ukulima. Lokho okunika abantu izimota, angifuni imota ngoba anginjengo Michael Shoemaker. Uchayela izimota zemidlalo yemincintiswano ye-racing.
Ours is institutions politics.
Lo umnumzana Nelson Chamisa obexoxa lo Blessing Zulu weStudio 7. Umnumzana Ambrose Sibindi othakazelela ezombusazwe uthi uChamisa uyichaye ekhaleni.
UPresident Chamisa owebandla le-TPC nxa ifaka ngaleyo ndlela, ngibona ukuthi ngamazwi ahlakaniphileyo njalo ngikhokhele ngibona ngathi ahlakaniphile ngani. Kungani sitsho njalo? Siyanazela into eZimbabwe lapha kunabantu abaningi ababethi nxa babona beyi-potential yokuthi bazame ukuxoxa uhulumende ikangene endleleni. Sibona abantu abaningi kasi bathembile begcina benqanzwa nemali benikwa izimota, benikwa amapulazi ebeyi-1 sebethula. Sibona nabafundi bama-cheki banikwa amapulazi bethi mebekhokhe ukuthi bangabafundi. So-ke njengokuthi amtazelwe ngumuntu okhangele ithungamela i-opposition leni opposition yeZimbabwe, ngibona ngathi wathatha isitansi esihle ngoba wayengayicina engxenye la ise-compromise ekwine sekhenisa abalandeli bakhe. Ungangcono athe ngomnyama kodwa ithungamela abantu ukuthi bayethola i-freedom ezanikithizwe. So kulokuthi yena gcine esitheni ezekhesheni ngibona ngathi mina iposition ayithatha ngimana la 100% yokuba ngumthwameli lokho.
Umnumzana George Jalamba uthi khonokho ukwala kwakhe yikho kwenza ukuthi ilizwe lime mazonzo njengakhonokho eliyikho khona. Ungathi nangakhonokho?
Akusibali iSouth Arabia esithiwa njalo vele iyi-language yabo. Sebejwayele abana abantu abathiliswa ngezithi, bathiliswa ngezimoto, abathiliswa ngamaflag. So noma ilizwe engafeke kulingeke ndawo kambe xaleza thatha abanikela imoto ithamisa yedwa ilizwe libenefithanga. Abantu bezibayi babenefithanga ngoba abantu bayaqhubeka bayadikeka. So kube kuhle ukuthi uthamnanqayele okungeta ukuthi esithi aqhubeke ezama ukuthi afuqe abantu ukuthi uthinte umbuso weZimbabwe ungene omunye uhulumende uwezantu engaphuma usehlele for the past 40 years akuloni sobe lenzakala kulani abantu bayadikeka, abantu bayalamba ezibhedlela kulalutho, ezikole i-education ifanda ama-examination papers ayatika akulanto ehambayo. So-ke i-education amatisha bayalamba abafundisi ilizwe chaotic. So ngibona ngathi mina mhlawumbe awenze kuhle lokhuluwa ngutharamba lokho ngobulwane umuntu odesparate owayesefundayo asimbambeni ngamakhala simaye ngemali besimaye ngemota isikhathi sabo sehlula ngikutharamba esekhaya.
Umnumzana Ambrose Sivindi uthakazelela ezombusazwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Mlungisi Moyo okubandla leZANU-PF.
Ukuphiwa imota angiboni ukuthi yinto esingayifaka imiqoka kakhulu ngoba imota constitutional iphiwa wonke umuntu either oku-House of Assembly kumbe oyake ekukhabhinethi esembusweni. Liyana yinto ebhalwe phansi. Aso nto esingathi ngenxa yokuthi usephiwa imota ubephiwa ukuthi njengenza aphiwe nje iqambo angasakhulumi njengoba kunje vele engekho lasembusweni lo nokukhuluma kuyamfula ibandla lakhe lokuthi alihlanganise lakho liyamfula. So asingeke sithi thina imota yiyo kathi izamphilisa ngoba wonke umuntu nama-members of parliament wakhe anezimota, ama-ministers anezimota. So ukuthi sikhanye sesigxile kutheni ayala akafuni ukuphiwa imota kutshengisa ukufiphala kombono. Umongameli yena uEmerson Mnangagwa ubethi yena ufisa ukuthi ngabe wonke umuntu usebenza ndawonye.
Ye, kodwa ke siyabona ukuthi kulabanye phela abagcina bengena kuPoland lezinto ezinjalo kodwa kuhambi kahle. Sibona zana kula lutho oseluyenziwe iPoland. So yikho phela uChamisa esithi ukuthi ngingena into ezinje akusebenzi lokho.
Angazi ukuthi siyabe sisebenzisa what measure ukuthi sithi into kazihambe. Umsebenzi owenziwa iPoland yiwo osuyenze ukuthi kathesi namanye amazwe abone isifiso se-Second Republic se-inclusive it sokuhlanganisa umuntu wonke. Ungakhumbula manje isindile ye-Commonwealth babuyile labo bezokhangikhangela abokukhangelayo and ungakhangela manje upresident wase-South Africa laye ngalokho okwenziwe i-Second Republic lokubambanisa amabandla aphikisayo laye uhambe wayalubha elobhela e-England ukuthi iZimbabwe kayibiselwe ku-Commonwealth. Mbona ngathi mina lokho okwenziwe iPoland isenze okusemandleni ayo. So kuthi so League of Nations ukuthi yona ikuthatha ngaliphi indlela. Bengikhangelele ku-development political. Sibe sesikhangela nje ku-development economical. Yes, kulama-challenges here now ngendaba zama-sanctions. Kodwa ungakhangela into esiyenziwe yi-Second Republic in the past 4 years. Kule-change sikule mkhulu, kulo mahluko omkhulu kakhulu. Bakhayela infrastructure, amadamu, imigwaqo. Iyo into ekufuze siyakhele phezu kwayo umkhono mesiwufisayo.
Umnumzana Mlungisi Moyo lilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Namhla uZulu wakwele Melika uyajabula epheka ezifela emlonyeni, abemuli bebuthene bethakazelela ikhefu lokubonga abakwenzelwe nguSomandla umnyaka wonke ele-Thanksgiving. Kwenziwa amadili izimuli zijabula kudliwa amafidlolo ikakhulu ingalukhuni ngalolu suku umnyaka yonke. Njalo lokhu ukunanzwa kwaleli langa kuba yikuqala kwesikhathi somnyaka sokulungiselelwa ikhefu elikhulu lomnyaka elekhisimusi kanye lelokwamukela umnyaka omutsha. Sixoxe lo mvangeli uFlorence Ndlovu echasisa ukuthi ilanga leli lichoni kuye njengesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika, esesihlale kwele Melika kweminyaka eminingi.
ikhefu le-Thanksgiving lalapha eMelika eZimbabwe sasingelalo kodwa ngithanda ukubonga uThixo ngokuthi likhefu lokubonga uNkulunkulu ngasenzela khona ikakhulu ngesipho sempilo mntanami.
Yikho esikubongayo yini khonoko ukuthi sibonga impilo nge-Thanksgiving? Sibongani?
Sibonga impilo lokusindiswa. Uyabona kwaba lesikhathi ilokhu zayo umkhuhlane we-COVID ubhane lo-COVID olwaxeda abantu thina sasila noma kungala COVID i-Thanksgiving yahlala ikhona kutho ukuthi abantu basinde ezintweni eziningi. Sibona umusa kaNkulunkulu ukuthi uThixo uyasithanda njalo usisindisa ezindaweni eziningi. So yisikhathi sokuthi sibuya ndawonye ngayonalinyanga ekaNovemba sizobonga uNkulunkulu nyaka yonke ngekhefu le-Thanksgiving. Sibuthana singathi yi-family reunion kwabanye bahlangana bezimuli zabo abehlukana nazo isikhathi eside.
So yisisikhathi sokuthi abantu njalo babambane bezimuli?
Yebo mzukulu.
Kwenziwani-ke manje nxa sithi siyahlolisisa, kwenziwani ngesikhathi sakhona ese-Thanksgiving?
Namhla kunjenje akubizwa zayo mntanami, kuphekiwe amathoki lawa asetafuleni yomunye lomunye ongumnyanga lonothileyo. Hawu, kuyadliwa, kuyadliwa namhlanje. NgesiNdebele sithi yimvimbi. Nxa yimvimbi kutsho ukuthi kuyabe kungaphandle liphela liyabe lisina. Yimvimbi izindlu zonke, abantu bonke abanye baphathile bevela ezindaweni ezineyo bezohlangana nezobo zabo ekade bacinana lazo. Namhla ilanga elihle lathi khuluma nje sosiphethe inkarakathi yemigqomo yamankomi chetiye. Hayi, iyanathwa ke namhlanje. Ye-Thanksgiving iba different phela. Inatha okuthiwa yi-pumpkin, pumpkin pie.
Pumpkin spice ethanga.
Ethanga mntanami enukelela mnandi. Kudliwa ama-pumpkin pie.
Giving singathi ehlukene lekhisimusi ngaphi?
Iphosibe ngumfanekiso wayo kodwa hayi kuhiyene nje ngoba i-Thanksgiving lapha sililithoki namhlanje. Inyama i-special dish yithoki, yi-turkey lapha eMelika.
Ongelayo ingalukhuni hayi aso Thanksgiving leyo.
Akulalongelayo ngoba kulamanye ama-donors alethela abantu abangathola. Laba sezidaladeni abangaphansi kwama-bridge namhlanje bakhiwa amathoki aphekiweyo.
Wonke umuntu uyathola idoki.
Wonke ongumnyanga ngiqale ngakho ukuthi ongumnyanga lonothileyo kuyafanana namhla inyama etoki yadlibhizwa everywhere.
Asikho kuthathwa ludumo yini thina nxa sikhangela isintu sethu njengabantu abaphuma eZimbabwe kulandela amakhefu nala esingaziyo ukuthi aqala njani?
Kuthathwa ludumo mntanami kodwa-ke va udumo lwakhona baluletha bafaka ukuthi Thanksgiving to the Lord. So kusiya ngawe ukuthi wena who are you thanksgiving to? Ubonga kusathane kumbe ubonga kuNkulunkulu?
Umvangeli Florence Ndlovu uhlala kwele Melika engodabuka kwele Zimbabwe esixoxelayo eseTexas. Kwesivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abamabandla aphikisayo bathi lanxa besamukela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awokuthi abantu kumele bachiyane lodlakela phambilini kokhetho lomnyaka ozayo, uMnangagwa kumele aqondise lawo mazwi kubasekeli bebandla lakhe leZANU-PF ngoba kuyibo ababangela udlakela. uMnangagwa wethule inkuthazo le edalele ephalamende izolo. Amazwi akhe aza ngesikhathi ibandla le-CCC likhala ngokuthi amalunga alo ayahlukuluzwa ngabezanu-PF kogudu. Ngenyanga edluleyo kube lodlakela njalo eMatobo laseNsiza eMathebeleland South lapho i-CCC ethi amalunga ayo agoqela ilunga ledale lephalamende unkosikazi Jasmine Tofa batshaywa ngabasekeli bezanu-PF balimala kakubi. Abahlaziya ezombusazwe bathi udlakela lulakho ukudlondlobala phambilini kokhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga leZANU-PF uMnumzana Believe Gawule endawonye lesikhulumeli sebandla lezaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Okwakuqala yiwo umsebenzi kamongameli ukuthi akhuthaze uzozo ukuthi bahlukane nento zodlakela bekhangelane lokulungisisa lokwakha ilizwe. Kodwa-ke iphutha elikhona ngelokuthi umongameli ukhuthaza ukuthi kungabi nodlakela, kodwa abantu abayenza udlakela siyababona bengakhuzwa, siyababona bengabanjwa amaphoyisa. Mhlawumbe labo abayibo ama-victim bakhona labo abantu be-CCC besaziyo ukuthi baba ama-victim bathiselwe izindlu, yibo kade besemajele. So inkinga esinayo thina njengozaphu yokuthi bayakhongosela into ezinhle kodwa izenzo zabo azihambelani nalokho abakhongoselayo.
Babugawule, nansi indaba. Kuthiwa umongameli ukhuluma ngodlakela, kodwa yini abezanu PF elenza udlakela?
Okukhona nkomoya ukuthi amazwi kamongameli abe ngamazwi akhangelelweyo ukuthi aphume kumongameli, avele kumongameli, aluba ekhuluma edale lephalamende, e-addressa idale lephalamende, ngoba xa e-addressa idale lephalamende uyabe ekhuluma labantu bonke, ngoba abantu bonke laba ilizwe lonke each and every constituent abantu bamelwe ngamalunga edale lephalamende. Njalo bona abantu yibo ekugcineni abamele bethwale umbiko nalowo bawuhambise bayawufikisa kwizigaba zabo bazimelayo ukuthi udlame, hhatshi xa silungiselela ukukhethelela akube lokuthula, kungabe lodlame. Kuqakathekile amazwana ayasikhuthaza lezo zinkokeli, kumele kuvele kubukokeli khona ukuthi kumele kube lokuthula. Ngibona ngamazwi amahle kakhulu aqakathekile avela kumongameli.
Babu Ndlovu, amapholisa ungathi liyasuthiseka yini ngendlela aqhuba ngayo umsebenzi nxa sokusiza kundaba zodlakela? Ngoba einsiza lasematobo sabona kutshaywa abantu be-CCC. Yebo, abezanu PF labo bathi batshaywa, kodwa sikhuluma nje akulabantu asebebotshiwe phezu kwalolo dlakela. Ungathini ngalokho?
Amaphoyisa abantu abazimiseleyo kwenza umsebenzi wabo. Thina siyazi lokho, akula muntu ongaba lo mbuzo kuvele ukuthanda kuza ngokuthi bazimisele na. Inkinga ikuthi bayatshelwa, bayadonswa zinkokheli zikahulumende, betshela ukuthi yenzani lokho, ningayenzi lokho. Yikho ngitshilo mina ukuthi nxa umuntu bakhona abantu abakhiphe lamavidiyo bekhuthaza udlakela, laba bantu bayazihambela ezitredini, akula nto bayenzileyo. Inkinga ekhona ngizakhuluma ngesilungu nge-impunity, ukuthi abantu abafekela ibandla elibusayo bayavunyelwa ukwenza santando. Laba abanye bengathi bona bayaphindisela, mhlawumbe betshengisa ukukhonona ngalokho, umthetho uyabadilikela ngesinye isiqhuku esesabekayo. Yo inkinga nje ekhona ayisiyo ukuthi abomthetho bakithi behluleka ukubamba umsebenzi, bayakwazi kakhulu. Inkinga yi-impunity.
Babugawule, bakhona abathi amapholisa asekela ibandla lenu, njalo yini eliwatshelayo ukuthi bophana be-CCC lingabophi abezanu PF nxa kuthe kwaba lodlame?
Ngabantu abafuna ukuthi bangcolise uhulumende wezanu PF ngokuthi bathi bona amapholisa ayathunywa. Amapholisa athunywa, amapholisa umsebenzi wawo usegcekeni. Amapholisa akula muntu ongaphezu komthetho, umuntu ophula umthetho kumele abotshwe. Nxa esebebotshiwe futhi sebekhala abantu bethi alwa abantu labo bayakhithwa futhi ababenzi bethu le imithetho. Akulakuthi umuntu ngowezanu PF, akulakuthi ngowe-CCC, akulakuthi ngowezaphu. Umuntu ophula umthetho amapholisa ambo. Xa unganika isibonelo nkomo kahambe owezanu PF sebeyedala icala elisegcekeni olibona nantiyana, uzambone botshiwe. Abantu babebotshwa bonke laba bethi babona bebotshwa bonaba. Ayi, abantu bonke akuwakhaphekeli umuntu ngaliphi bani. Abantu bamele babotshwe njalo bayabotshwa. Ukuthi amapholisa ayatshelwa nayebopha kusoqiniso lelo. So kuyinto nje ekhulunywa ngabantu e-opposition bezama ukungcolisa uhulumende wezanu PF.
Babu Ndlovu, lina njengezaphu ungathi ahamba njani amalungiselelo lo eno okhetho? Akula lapho eliphazanyiswa khona yini?
Hayi, siyahlangana lakho kwethuselwa, siyahlangana lakho kwethuselwana, insiza sahlangana lakho. Kodwa-ke bengithanda nje ukuthi ngiphendule udaba olukhulunywa ngobaba uGawule. Ihlazo esilalo kakhulu njengabantu besintwini ikuthi nxa sesijoyine umhlangano wezano sesithatha sina sibe phambili siyithi njalo ama victim.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu ubexoxa indawonye lelunga lezano PF umnumzana Believe Gawule kungxoxo ebilawulwa nguntungameli Nkomo we Studio 7. Imidlalo yenguqu yomncintiswano yezizwe zomhlaba e-World Cup edlalelwa kwele Qatar isithiye iningi lababhejela imidlalo le bekhala ezimathonsi ngemva kokudliwa imali kunye lezifuyo bebhejele amaqembu abo ezenguqu ukuthi ayonqoba kodwa kwehlule. Kubika intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Amaqembu amabili abethenjiwe ukuthi azanqoba kwimidlalo yabo yakuqala kulumncintiswano ebawalahle phansi. Iqembu le-Argentina lidlalelwa ngumdlalo odume kakhulu uLionel Messi lenqotshwa eSaudi Arabia 2-1, kukanti izolo elamaJalimane libhuqwe iJapan 2-1. Iningi belifake imali libhetshelwa ukuthi ayanqoba. Mnumzana Philani Sibanda udliwe imali yakhe. Umnumzana Sipho Moyo layo bebhetshile usebuhlungwini bokudliwa imali ngokudliwa kwelamajelimane.
Ibhora lapha lindlimazile lapha yazi kade mbhetshile ibhora lapha athatha imali yonke yamfake umkhulu yazi. Aba sithi iGermany izawina abandlimazo yazi kade sikhoni abantwana ukuthi nizabanikani asakwazi kunzima la.
Umdlali owakaba nodumo edlalela iqembu le-Highlanders uDouglas British Mloyi laye ubebhejile kodwa usele ebambe phansi.
Angilami ngomuntu wakhona sibili hhayi ayimdlala emnandisile bathuka ama-surprise kwezingengathi futhi sibebedeleka ukuthi hhayi bakhuleki.
Emabhawa sosiba lomsindo sebesilwa ababhejayo abayebengasafuni kubhatala. Umnumzana Dumisani Gumede uthi sediniwe ngokuhlala elamula abalwayo ebhawa yakhe koBulawayo.
Abantu asinqindi lezo ezikhala lapha. Abantu bayadliwa, abanye babheja sikili. Mbona omunye izolo edliwe inja, inja kuyahamba. Omunye udliwe imali bethunyelwe ukuthi ayibhadale irenti. Yadliwa imali yana sizibhakele ezikhala phandle. So every day sesilamula imisindo ekwana 3, 4, 5. So kuliwa sivile imisindo yakhona hayi.
Onompembe kule mdlalo kukhanya bayimambe kahle. Njalo onompembe owe-South Africa lowe-Zambia batshaye kuhle kakhulu. Ukutshaya kwabo ukuze kwajabulisa umnumzana Israel Mgwagwa owake waba ngunompembe eZimbabwe njalo kwamanje uqeqesha abanye onompembe koBulawayo.
Asikaboni kona kuyani okuthiwa khona kuyafevwa. Kumbe bafuna le team ingayiphambili sibona uNompembe weZambia sibona uNompembe weSouth Africa hayi sibachayela inhlombe sithi baqhubeke ngale ndlela otherwise imidlalo ebuyayo le bazakhetha
imidlalo le iyaphambili. Emini namhlanje iqembu lezokazi le-Africa iCameroon inqotshe 1-0 yiSwitzerland. Ukanti okwamanje iqembu leGhana linqikelana lele-Portugal umdlalo usiye emaphethelweni. Kusihlwa namhlanje ele-Brazil lidibana lele-Serbia kuphethwa ihlandla lokuqala lemidlalo ye-World Cup 2022. Kusasa kuqala ihlandla lesibili lalo mncintiswano. Ngimana e-Studio 7 koBulawayo igama lami ngu-Ezra Chisasibanda.
Sikhangela eminye imidlalo edlaliweyo kuGroup G. Switzerland inqobe iCameroon 1-0 kuthi iUruguay leSouth Korea zibe ngutshiki lobhanqa zapha le-0-0 iPortugal inqobe iGhana 3-2. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenzakala emncintisweni wenguqu wamazwe omhlaba owenzelwe kwele Qatar o-World Cup 2023. Singekehlukani sobothi sikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube namhla wethule uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende lokubuthaniswa kwayo ibhajethi yomnyaka ozayo ka-2023. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu kwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi sithi asidibaneni njalo kusasekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.